Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlazi ku 20 Mabasa 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini usefunge wagomela ukuthi abukuza bazawukhomba olotshwala ngenxa yokubulawa komunye wabo ngabeZimbabwe labeSuthu.
USuthu kuyacaca ukuthi yena ulenzondo labantu baseZimbabwe ngoba angazi ukuthi labo bantu bebemenza yini ukuthi thina zabeZimbabwe sesidubula ngazo. Kodwa kuyacaca nje ukuthi uvele wasiqamba wasibicanga obende entweni yabeSuthu.
Inani labayabhalisela ukuvota kuhlelo lwe-commission ye-ZEC olokuya ebantwini olwe-blitz oluqhubekela phambili libikwa lokhu liphansi kakhulu.
Jabulisa kakhulu ukuthi abe-voter outreach ye-ZEC bakhona ukubana bafinyelele kubahlali eduzane. Lokho kuzokubanike uhlupho lokubana bayefinyelela endaweni ezikhatshana.
Izakhamizi zakobulawayo zithi umcimbi wokuthakazelela uzibuse oqutshwe kuleli dolobho ngomvulo ubangele ukuthi abaningi bamabhizimusi bathole inzuzo ethe xaxa ngoba inani labathengayo likhuphukile. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini usefunge wagomela ukuthi abukuza bazawukhomba olotshwala ngenxa yokubulala omunye wabo ngabeZimbabwe labeSuthu. Kodwa uDlamini uthi ilunga lenhlanganiso yakhe elithiwa nguHomotso Diale ladutshulwa ngomvulo duze leSoweto lafa kwalimala amanye amalunga enhlanganiso yakhe ambalwa. Iphephandaba lobulembo leNewsHawk libika ukuba uDlamini uthi kalandaba lokubhubha kukaElvis Nyathi oweZimbabwe owachaywa wachiswa ngomlilo elokijini leDeep Sloot kumalanga asanda kwedlula. UDlamini ubikwa esithi yena ulendaba loDiale hathi uNyathi, wengezelela esithi izizalwane zakwele South Africa zibanjwa ngamandla ukuthi zikhalele uNyathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe eyeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Into kahlandla lazi maso sidingisisa sizo kuthiwa bahambe endaweni informal settlement okuhlala khona abantu besisuthu kakhulu. Kusho ukuthi bafike lapho bekhalaza bezakhamuzi maso sizwa ngokuthi laba bantu kuzwakala ngathi batshontsha ama-copper cables hayi wagcine letha umbali. Manje-ke kusho ukuthi asazi kwenze njani kwaze kwavulelwana ngezikhali lapho kwaqhuma umhlaba. Bona mabe kukhulunywa kuthiwa oyedwa ushonile omunye ulimele, kodwa mase sibuzisisa kwabanye bathi hayi akula muntu obuleweyo. So into yakhona nathi sisayidingisisa ukuthi sizwe mhlawumbe ngabezomthetho ukuthi iqiniso lakhona likuphi. Esikunanzelelayo ukuthi yena uthe ma ebhala ku-Twitter page yakhe wavela wagxeka wathi yena usedutshulwe nalabafokazi bakhe ngabantu baseZimbabwe labeLesotho. Kusho ukuthi kuyacaca ukuthi yena ulenzondo labantu baseZimbabwe ngoba angazi ukuthi labo bantu bebememeza yini ukuthi thina zabeZimbabwe sesidubula ngazo. Kodwa kuyacaca nje ukuthi uvele wasiqamba wasibicanga obende entweni yabeSotho. Kanti thina ukuthi abantu baganga asingeke sikuvike, kodwa-ke ukuthi umuntu uma kungenzeka isigameko abe segcoba thina ngobubende kubi kakhulu ngoba u-inflammatory mayezovela athi esizweni ahleli size ukuthi abantu beseZimbabwe besebedubulana nathi kanti kungamanga lokho.
Ye manje sizwa kuthiwa wethule amazwi atshengisa ukubana uthi yena uzaphindisela kwabeZimbabwe. Lithini lina ngamazwi la?
Kudala sisizwa vele abantu beduduka ngathi abami ukwenza into yabo le abayenzayo. Kusho ukuthi abantu bakithi abalimuke bazimisele ukuthi kusho ukuthi hayi laba bantu bahlose ukulwisa abantu beZimbabwe whether bonile umuntu yabonanga. Inhloso yabo bekungabantu baseZimbabwe vele kuyachaca ngoba noma sebehambe basukelana namasuthu for whatever reason abafuni ukuvuma ukuthi badubulane namasuthu bathi bona badubulane labantu baseZimbabwe. Kuyacaca ukuthi bona umuntu abalwa layo umuntu waseZimbabwe. So abantu bakithi kabalimuke kusho ukuthi sonke nje sesisenkingeni yokuthi siyasolwa nento esingayenzanga nje uyafisukela nje umuntu. So hayi injalo yona into yakhona iyaqhubeka nje into yabo leyo yokulwisa abantu bakithi.
Manje nxa engani usephoxana labesuthu, abesuthu bakhona ngabe South Africa kumbe ngabe lesuthu?
Uyazi ukuthi even ngisenhlanganweni wase-Deep Sluti intswaledi wathi uma ekhuluma wathi yena hayi abantu baselusuthu bona babacabanga njengabantu abaspeshali ngoba abantu baselusuthu bagonjolozelwe yi-South Africa. Ayikho enye indlela yokuthi uma bephuma lesuthu bengathinti South Africa noma bengaze bafuna ukuphuma ngomkhathi. So angazi ukuthi sesingathi ngabantu belesuthu suthu khonale kumbe kungathi kodwa ngabantu besisuthwini abazibiza ama-Russia. Hhayi-ke bona abafani nathi thina esithambileyo ungabasondela nje badukule.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe eye-Zimbabwe Community in South Africa. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale e-South Africa. Inani lababhalisela ukuvota kuhlelo lokuya ebantwini olweBlitz oluqhubekela phambili libikwa lokhu liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland. Lolu hlelo likhangelelwe ukugqitshwa ekupheleni kwayonale inyanga kulungiselelwa uhlelo lokuhlela katsha izigaba leziqindi zokuvota oluqale ngozibandlela lusiyaphela ngoJulayi kulungiselelwa njalo lokhetho lomnyaka ozayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abezeki abasungule ihlandla lesibili lwalolu hlelo lwabo mhlaka 10 yonale inyanga kaMabasa bathi lugqitshwa ekupheleni kwenyanga mhlaka 30 Mabasa. Lolu hlelo lwenziwa kulungiselelwa uhlelo lokuhlela kutsha izigaba leziqindi zokuvota oluqale ngozibandlela lusiyaphela ngoJulayi kulungiselelwa njalo lokhetho lomnyaka ozayo. Akulandwendwe endaweni eziningi lapho okubhalisela khona abantu ukuvota, yonke into ihamba ngendlela kutsho abezeki.
Umqondisi wezeki wobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uZulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota.
Kodwa emahofisini sivulile ilizwe lonke 63 districts and the 10 provinces kuvuliwe kuyabhalisa from Monday to Friday 8 AM kusetsha u-4 kuyabe kubhaliswa abantu. Asimanga ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo uthi khona i-voter registration is continuous.
Umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi yena-ke ukhuthaza abasakhulayo ukuba bengadlalisi leli thuba basukumele phezulu bayebhalisa.
Mina ngiyakuthakazelela kakhulu lokho kukhona ngoba siyananzelela ukuthi izeki iyabonakala ezindaweni eziningi ezigabeni eziningi elizweni kathesi. Abantu kufuze sithathe leli thuba ikakhulu kwabatsha sigijime ngobuningi sizame ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi amavizethi akhona ngoba uzananzelela ukuthi sokusela amaviki amalutshwane kuzoba nzima ukuthi mhlawumbe masilesikhalazo zizwakale. Kufuze kathi sihambe ngobuningi sineke sure ukuthi amavizethi akhona. That's the only way esingangena khona kuprocess ye-voting ngo-2023. Kuzafika isikhathi sokuthi kuyavalwa sokulungiselwe ukuthi abantu kube lokhetho uzabona ukuthi sesiminyezela sesiminyezela ayisiko lokho so mina ngikhuthaza ukuthi ikakhulu abantu akatheza sigithi ngene ngokuningi sithathe leli thuba sibone ukuthi abantu zethu akhona abhaliwe
wakhangasela ukuba abantu babhalisele ukuvota unkosikazi Khura Ndebele uncoma uhlelo lwe-BVR ethi luhle ngoba luhambisana lohlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa nezithupha
mobile BVR outreach yezek siyajabulela kakhulu njengabahlali uhlelo lolu siyabona bangaluhambelana lalo le amadethi laba ID ole registrar lokhu kuyanceda ukubana umntwana athi nxa esetholele lezi zinto adengalazo ama birth certificate labo ma-ID asuke lapho ahle qonde kulaba abezek afike ayiregister okujabulisa kakhulu ukuthi abe-mobile BVR outreach yezek bakhona ukubana bafinyelele kubahlali eduzane lokhu akuzokubanike uhlupho lokubana bayefinyelela endaweni ezikhathana okutho ukuthi lapho abathethe khona i-birth certificate le-ID bakhona ukubana bahle bayayirejista appear on the voters roll njalo bakhona abanye bethu abade bengelawo even ama-birth certificates lama-IDs bangabantu abakhulileyo okwehlula even kudala izimuli eziningi efica kungela ngitho umuntu olakho lokhu lokhu kuzenza ukubana wonke umuntu ethi nxa esetholile lezi zinto afinyelele kwabezeki lapha ahle afike arejista siyajabulela kakhulu lolu hlelo ngabe liyaqhubeka ukuze wonke umuntu atholakale wonke umuntu uzi-8 years and above appear on the voters roll
uZulu ukhuthazwa ukuba aphume ngobuningi ayibhalisela ukuvota ukuze kungabi khona isigaba kumbe isiqinti esizaqunywa kumbe sihlanganiswe lesinye ngoba inani lababhalisele ukuvota kuleyo ndawo liphansi kulenhlanganiso eziningi ezizimeleyo ezisebenzisana loZulu kunhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezisungule imikhankaso yokukhuthaza uZulu ukuba aphume ayibhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ezigoqela labezenkonzo iningi lazo zikhuthaza ikakhulu abasakhulayo ukuba baqathekise ukuyabhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo baphume bayevotela ikusasa yabo bekhetha inkokheli ezamela izifiso nendingeko zabo ngesikhathi sokuvota ngomnyaka ozayo oka-2023 ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Izakhamizi zakobulawayo zithi umcimbi wokuthakazelela uzibuse oquthwe kuleli dolobho ngomvulo ubangele ukuthi abanini bamabhizimusi bathole inzuzo ethe xaxa ngoba inani labathengayo likhuphukile phambilini langemuva kwalomkhosi. Abanye abavela eHarare babikwa sebehle bazihlalela kobulawayo sebelinde umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair oqala viki ezayo. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abanye bebengelandaba lelanga likazibuse kodwa bethabele ukubukela umdlalo wenguqu abaculi kanye lokuzobona izihlobo. Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala kusasa njalo impumela ikhangelelwe ukuba khona ngemva kwenyanga ezintathu lanxa uhlelo lonke luzathatha inyanga eziyisithupha ukuthi lugqitshwe. Isikhulumeli sogatsha lwe-Zimstat unkosazana Messi Chidemo utshele intatheli izindaba ukuthi ubusuku banamuhla yibo obuzakuba obubalwa khona umuntu kukheli ayabe elale khona ukuze kungabi lokubalwa kabili kwabantu. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi obekhokhela isonto yamapostoli eJohane Masowe umnumzana Noah Daguda Momberume obhubhe ngesonto uzabekwa lamuhla emzini wakhe eBotsha. UMomberume ufe eleminyaka yokuzalwa engamajumi ayithoba munwemunye 90. Leli phephandaba lithi abaprofitha balisonto bebethe uMomberume uzavuka kwabafileyo ngomvulo, kodwa akwenzakalanga lokhu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abane ababhubhileyo ngemva kokungqikilana kwemota yenkampani yamandla kagetsi eZETDC echelele yaphuma emgwaqweni yagenquka. Amapholisa athi ingozi le yenze baba ngamathumi ayithoba minembili asebebhubhile kungozi zomgwaqo. Solokhu kuqale ikhefu lePhasika. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilijiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umlayezo elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi, kinjani ngezindawo ngezindawo? Ah, kodwa abantu bakithi ningilenu liyabona izinto ezenzakala ezikolweni lapha. Kodwa ngiqiniswa amashona lawa akafundisa abantu abethu amateacher la. Ende gabala ndaba labantwana bemathebulini ukuthi bayafunda kumbe kabafundi. Ngoba i-evidence iyavela. Day night abantwana basuka eHarare bezochitha emathebulini. Kanti bona laba abafundiswa ngamashona emathebulini, why bengapasi? Kupasa abaseHarare kuphela. Why? Why kupasa abaseHarare kuphela kungapasi laba abasemathebulini? Angithi ukuthi vele abantwana bethu kabafundiswa. Abantwana bethu ende gabala kheli ukuthi abantwana bethu bayafunda kumbe abafundi. Uthi uyabheka abogawule la labo Joseph Chuma laba umsebenzi abawuyiza ngokukamba amanga. Awunjeni ukuthi umntana kumangabe eze kubuza uzubhukile umuntu Joseph Chuma lo gawule ethi kathi kuzani uPF baba wawusebenza. Angithi umuntu lihlazo ukutshela umntwana ukuthi ngangikamba amanga kuzani uPF. Ngithi ilizwe liright, ilizwe libonile liphelile ngale ndlela le. Umntana wakho ngeke umtshele ukuthi wawukamba amanga kuzani uPF. Why ungafisi ukuthi ube lesikhundla esingcono ukuthi ozatshela umntwana ukuthi masenza into enje? Umntwana yabona ukuthi ubaba wami wayesebenzela ilizwe esenza lokhu. Manje ngeke utshele umntwana ukuthi wawukamba amanga. Ende ucanjiswa amanga kanjalo abantu babhekile ukuthi umntu lokuqamba amanga uyaguga kusasa kala senta yasala lapho. Into ezenzeka kubo gawulelana.
Sanibonani, sanibonani bakithi, sanibonani balaleli naba sakazi be Studio 7 umhlaba wonke jikelele bakithi. Ye, okhulumayo lapha lichakona elikhulu okhuluma esemzini omkhulu wase Diepsloot kwela se South Africa. Uzalwa esigabeni sakusihoku elase Plumtree. Ye, akonto ekutheni engiyikhulumayo abantu bakithi. Paula nje mayelana lezimemo zokuthi amabandla aphikisayo ehambele umbuthano obuwenziwe ukuthiwa ukukhunjulwa usuku lwenkululeko Independent Day. Hey, kunzima abantu benkosi. Abantu be-CCC leyo benza iphutha elikhulu kakhulu okuzenze ukuthi esikhathini esizayo bazisole kakhulu ngesinqumo sabo sokuba mdibu munye neZANU-PF bethi bagubha usuku lwe-independent. So iZANU-PF mina ngikubona kwami kulelanela seZimbabwe yiyona abantu abangasayifuni. And then ma usubonakala wena umdibi ndawonye nayo, hayi angiboni impela ukuthi isinqumo lesi sibe nokuhlakanipha phakathi. So ke anyway bazozwa ngebhanji, bazozibonela nabo ngoba mpela laphana bekungumbuthano weZANU-PF. hayi ukuthi kona independent independent ye yezano PF yoba bekhala uzosebe khala abanye bethu hayi kubonakala sekudotshi isithombe sikamnanga we yes of course kanti ku right kanti nani beni endaweni yabo mani endaweni yabo mawufika emzini wami uyothola ngiphila ngale ndlela engiphila ngayo emzini wami hayi indlela lophila ngayo emzini wakho wena so geba kithi hayi fundana ukuhlakanipha yabona lilwele ekuliqiniso ngamana lingahlanganyeli nabo nimeni seqinisweni against them yabona ngoba ayikho into enizayisebenza nonke nezano PF nithi nanibambisene nibambisene ngalipi hayi bakithi come on man hayi anyway asibonge amen kulenda
yes studio 7 njani wasakazi bethu lisakazwe lendawo ezimnandi ezingathatha ihlangothi hayi siyabonga mpela izindaba zezimbabwe siyazizwa loba singapha loba si out of country siyazizwa mpela kungasini studio 7 hayi basikwazi konke okwenzakala ekhaya lapha lezimbabwe hayi namhlanje uthanda ukuphawula ngobaba ungondoda lo umnangako umnangagwa uzoyenza independence kubulawayo kwenzenjani namhla ezoyenza independence kubulawayo after 42 years namhlanje kune gigi bethu uzoyenza independence kubulawayo usezwe i-MRP sithi sifuna ukuphuma ezimbabwe nangu segigi masesezoyenza independent kubulawayo uthi imthwakazi vele kayikakhuleki lokhu asikufihli lokhu asikufihli umnankagu uyakwazi umntu akwazi asikufihli ukuthi umthwakazi vele kayakakhululeki ematebuleni ayikakhululeki engazibe uyezoyenza independence yakhe laphana kobulawayo umnankagwa imthwakazi ayikakhululeki sinikile izwe lethu sifuna ilizwe lethu mnankagwa ye u-42 years umgaba uzohafa engazange wabuya izwe yenza independent laphana kobulawayo kodwa kuthiwa imatebuleni ikhululeki ikhululeke ngaphi abakhuleki abantu baseharare le ngoba i-independence yonke lokho kuthiwa uzibuse kwenzelwa khona le harare ngoba yibo abakhulekileyo namhlanje usezwe i-MRP sithi funa ukuphuma ezimbabwe usegijima sesithi ye ufuna ukuzeza uzibuse kobulawayo lapha kodwa kodwa ake sikulandele thina mnankagwa thina sifuna ilizwe lethu matebuleleni lethu kusiphela kume kubo umakhelwane wethu sicela nisawude makuvuma la uzoyenza independence aye laphana kubulawayo uthi ye uzozama ukuzosivala mekuxaa uthi sivalekile thini thina seseyinye i-agenda baba sesingenye i-agenda sifuna ukuphuma ezimbabwe lapha sinozwa ngamadrinki thina sifuna ukukhulula abantwabethu kanti sibaza khulula behlupheka njengathi thina ngoba gcwele yonke indawo laphana itholotho yini blawayo yini plums yini sibe siloko ethi sikuindependent yiphi leyo independent uzibuza simkhulisayo thina siyabantu ematepeni ngubi lozibuza asilazibuze thina laphana sifuna ilizwe lethu i-MRP yayi sikukhulule laphana kunye ilizwe lapha singa uthole ukuphumula uma ilizwe lingaqunywa lapha hayi khona ukuthi especially lokho esikhangele sikhangelane nombulalo njengomnankagwa hayi hayi sifuna ukuphuma sibule ezimbabwe laphana sizimbe sona hayi 42 years sizoyenza i-independent kobulawayo ngaliphi uzama ukuzovala obani xa unto esivalekile ayifundwele odi abantu bezanupiefu beyizwe kodwa asogcwela ngakhona abantu bavele khona leya empumalanga esibegcwela khona ematebuleni ndingapha sokungathi ivele ilizwe sifinge labo lonke leliya
ngiyaxolisa ngumpangazipha ehabroni eselilo mnyaka lingamthinti kodwa sizathu ngizazi ukubini nxa singakhulumi kuhle kumbe nxa abanye libakhethayo libona ukuthi bakhuluma ngcono ngale yasibikela lingaphokuthula
ngiyabingelela kustudio 7 ngibingelele bonke abasakazi bestudio 7 ngibingelele bonke abalali bestudio 7 okhulumayo uhelothi wakasibanda odabuka egwanda esigabeni sasentembe ngaphansi kophahla lukababa umasuku ngibonge ithuba ngibonge umsebenzi omuhle esiwuphakelwa istudio 7 mihla yonke yamalanga ngikhuluma ngkwele South Africa ngithanda ukuphawula kakhulu ngodaba lolo olubizwa ngabantu besindebeleni abathi ukuzibuza thina njengabantu besindebeleni inkululeko asikayitholi lalolo suku olucelebrate-wa ngabantu bathi uzibuse thina asiluboni ngoba abantu besindebeleni yibona abantu abaningi abaphila kwamanye amazwe abantu besindebeleni yibona abantu abathathelwa imisebenzi ngabantu basempumalanga kungabheka abantu basempumalanga yibo abathatha imisebenzi yasemathebheleni abantu basemathebheleni ndabasebenzi ngisho lasezikolweni kufundisa abantu basempumalanga kodwa bakhona abantu abasindebeleni abajabulela lolo suku kuthiwa uzibuse thina njengabantu basemathebheleni njengamandebeni asiluboni lolo suku siphila kwamanye amazwe ngoba thina sisadinga iqembu esizolufotela elizosikhulula. Ngiyagqugquzela futhi njalo ukuthi abantu basemandebeleni, abantu basemathebeleleni, asivoteleni iqembu elikwaziyo ukuthi lizosinikeza inkululeko. Siyophila kwamanye amazwe kuzuphela ithuba lethu lelo ukuthi sihambe siyozikhulula thina ngamavoti wethu. Ngiyamthanda umqondiso moyo ngoba bakhona abantu abavale kamehlo kodwa uhambe bavula amehlo. Sesikhathele thina ukubuswa ngenkani kuleli yalizwe, sikhathele ukubuswa ngenkani. Le nduna zakithi namakhansela ezisebenzela iZANU PF aziyeke ukunikeza abantu bempumalanga izitendi emhlabeni wabokhokho bethu. Ibanikeza njani umhlaba ezitendi emhlabeni wabokhokho bethu? Cela ukuthi uhulumeni adale amathuba omsebenzi lapha emathebeleni, abantu basemathebeleni labo basebenzi, sikhathele ukubuswa ngenkani.
Futhi egeni leyi MDC yakho lelezanu MDC izani igene kakhulu. Mawuyazikhola ukuthi wempili winile, 90 zani winile ngoba igeyine kakhulu. Ithola amanye ama-MPs ayi-2 angisapoti, le-MDC angisapoti, nasapoti zabo. But ngikhuluma iqiniso lilunguba linjalo, wena nto uyisapoti efuna even izaphi sitaswaye ngisithi ukuthi intwana zaphu or umqondisi or izaphu lo mqondisi bebambana asikhuthu lanale ngabambana lezami lenkwene. Kanti amashona lotavela futhi mhlawumbe labelenza umqondo omuhle futhi ebantwini besishoni
sakazo buhle sabona sanibona sanibona. Mina ngiboni indingeko yokucelebrate independence yaseZimbabwe at all. Angiboni impela ngoba rather that's wasted nje of resources and money for nothing. Yabo, yeah, because independence yangona ingaphi kathi when people are suffering like this. It's not even necessary actually to talk about it. Ngoba abantu siyakhuluma ngakho lokhu but kungakancedwa at all. Kuncedani khonoko ukuthi sibe celebratele abanye abantu a few individuals actually who are enjoying soft life omnangagwa nabangani babo. Yabona, so it's just useless nje. Independence ngiyani vele eZimbabwe. Siye sathatha nawubuse abelungiba besifa better actually. It'd been bad stuff mina abelungiba busa throughout. Mina according to me it's much better than ukuthi abantu behlupheke kanje eZimbabwe. Siyahawulisa, siyahlekwa ngabantu, you know, everywhere. Laphi sikazi ngenxa yombuso wamashona nale yambuso yabezana yabona. These people kuyabonisa ngonokani ukuthi imvelaphi yabo vele they were never organized in any way laba bantu yabona. Babonga nje ukuba nini nakuthi babusa ilizwe bethathe ilizwe labalibuse balibulale 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 yabona. Yeah, just what benefit actually if we actually gained from independence yale or kuyini okuthi esikutholileyo abula vele yabona. Udoti independence yokunuka nje yabona. I'm saying this out of really anger. Ngizondile vele kakhulu nanguphilani Dlovu.
Salibonani, salibonani kustudio 7. Mina angivumelani no George Mkhwanazi othi yena ukuhamba kwe-CCC ku-independence bazathatha iphunga lezanu bagcine benuka njengezanu. Hhayi, mina ngivumelani nombono lo ngoba laba abantu siyabavotela abangene kuphalamenti. Kuphalamenti bahlala nezanu PF yakhona, so akusamelanga baye kuphalamenti lapho sibavotela khona ukuthi bayilungise izinto ngoba bazothatha iphunga lezinto banuke njengezanu. Hhayi Mkhwanazi, that's a poor analysis leyo wenzayo. Umathanda la ngisejwazibe
ye livuka njani ku-studio 7 livuka njani? Hayi thina siyavuka. Hayi bo, besicela ukuthi lo jaha lo kuthiwa ngumhlanhla lo ohlale evusa abantu ethi ubingelela obani ubingelela obani, asokubingelelana la sifuna abantu abaletha imbono. Akume kancane wena jaha ngento yakho leyo, wena nhlanhla kumbinga wangaphi ngaphi loku sitshela abojoshua bakho labo. Sicela ukume kancane uxolele baba, thina laba silindele imbono ezwakalayo.
Leo gebe kuyimlayezo yenu linaba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe alisoze livumele eleRussia lilithathela ingxenye yalo lanxa selihlaselwe ngamabutho akwele Russia asetshiye indawana zelizwe sezingamanxiwa kwabhubha abantu abaningi kakhulu. Lokhu kwenzakala eleRussia seliqinise umkhankaso wokuhlasela iningizimu yalelo lizwe. isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini, usefunge wagomela ukuthi abukuza bazawukhomba olotshwala. Inani lababhalisela ukuvota kuhlelo lwekhomishini ye-ZEC lokuya ebantwini olwe-Blitz lokhu liphansi kakhulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu lingaya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.